Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 19 kumbimbitho 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa Izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Ngakhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mkhuni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade ama-bookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu yakoBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa Izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale lekhabhinethi sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezano PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhlaka 20. Ngempela sonto umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri Kashiri uthi abanye bebambe wangaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhlaka 5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisithiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nxa sikhuluma ngedale lephaliyamende sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one ndawo. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende pho sesifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lomkhuhlane wona lo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezithiyetshiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngiyathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lomkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
Amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe nguhulumende ukuze sinqabeke. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye, ubonile upresident weSouth Africa uma ku TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngutshengise khathesi uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama-borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavela endaweni enje, asafuni abantu abavela endaweni, uthi bona kabacabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uzupko, ngoba uzupko uhamba ngemali ephansi abantu bonke bakhijimela yena. Nxa ihamba izupko iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures, asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flamachina avela kwezinye indawo lezi esezilomkhuhlane osimemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Ngasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane sungabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Kaisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni ikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni besele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abaza kwenza njengekhansili kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Esomenziwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo bakhokheli singathi abakhokheli bezakhamizi singathi ama-resolution ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi iyiniswe kumbe idluliselwe phambili isababona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus. Hhayi, uMongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence the trade fair lokho ade kuzenza kobulawayo engangeni ka-April wedluliselwe phambili. Singathi nje sijabule kakhulu ngoba yikade sikufisa lathi njenge inkokheli zakobulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho?
Hhayi, izananzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe ezini edluleyo kwaba yinto ese-South Africa sekulle ama-cases 1 or 2 singathi umpela viki khonapho yekho kukhanya ukuthi into lethele yamemetheka. So yikho-ke libonile lathi ngesonto le-Global CP statement sona esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala kumlawayo njengoba yena umongameli welizwe akhulumile sibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kusigaba ezaphansi zombuso
njengoba idolobha lakoBulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol ledizel libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka.
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu ngosandekile esikhangele ikoloni welizwe esikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula esikhangele impiko okuphithe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyela ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesingasenele udaba le-coronavirus zananzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe konoko ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases onawo awe-coronavirus zihanjiswa njalo sesilunga sesibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela umkhuhlane engajayelekanga leyo eyabivela. Njalo-ke isibhedlela i-Telegroup infectious disease hospital ne-staff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakoBulawayo lisoze lilahlekelwe yini wezemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo, belungiselela izethekelo ezizabuya eze-independent, belungisela imizi yabo bekhangelele i-trade fair. Singathi ama-lodges lamahotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings lawo ngombukiso we-trade fair. So sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi domestic economy yethu yakoBulawayo.
Lo ngukansela Solomon Mguni, umeya wedolobho lakoBulawayo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje sesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba electronic lithi idlalade elitsha lomhlabeleli uJah Prayzer lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lumcimbi obumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezidaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kulikwa ngobotshwe osiphathelene abalikhulu lamashumi amahlanu duze lemthephandaba ye-Trackboard koBulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wezalele ephalamende uMnumzana Jacob Mbenda. Manje-ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi, angivumelani lakho lokho mina ukuthi izitezi zirediyo salizwe leZimbabwe zethule. Noma kanjani la bathona bekhankasela ukuthi ilizwe leZimbabwe hhayi lafakela izitezi zenotho ukudlala ngesikhathi. Ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu, kufanele ukuthi lithele izitezi ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kanjani nxa ukuthi imtheli uwa njalo njalo phansi kakhulu kuyanisayo nxa ukuthi awufuni ukuboniswa nguZulu, wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasona ukwethesa izitezi uhulumende weZimbabwe izitezi zenoto. Shuwa kulaa nto esingayithi thina njengabantu abasha esikuyelela indawo singele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho nendlela kahle.
Yebo, yebo, mthokazi omuhle kule qiniso ukuthi le elemeli kamalithi bona amalungelo oluntu akaZulu eZimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kule qiniso elingaphikiswayo leyo. Bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili. Abantu beZimbabwe bancengezele kakhulu. Bayathola ukuthi ama-sanctions kayinto yenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu. Kufanele kuyenziwe i-mass action. I-mass action leyo uma bengayenza abantu beZimbabwe bazobasupporta kakhulu. Balesupport kakhulu ukusincedisa lapho. Siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa. Kususe nje umbuso lo wamasotsha nezankf osebehlukumeza abantu okungapheliyo okungathi imihlolo sebethatha ilizwe balenze into yabo bayenza ngathi umuzi wabo bafuna ukuyicontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethi emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo. Manje siyacela kakhulu sizizalwane zaseZimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo impela besincedise. Ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho. So kule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnangagwa layo esethathelwa phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe. Kahle kahle uMugabe wayesuye wayincindezela umuntu wayincindezelile izwe eZimbabwe ngumnangagwa lamasotshayo ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezelekile. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basaza abahle nabameli bohlelo iStudio 7. Lo khuluma uBusani ngilana eThekwini ngobamatoho bozabe sizala kwamthwazi endaweni yaseplantu ngaphansi kwesigodi sakwaubhodo kulaya ngizalwa khona. Endaweni-ke ngoba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo bazitholakanjani. Engikwaziyo nengikubonayo mina ukuthi uhulumeni lona okamkwanga wakho kunenkinga-ke engingasho ukuthi kunalo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinet yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe. Okokuqala, angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esikodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngawo ngaseyalale yakho. Okuwukuthi uma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-south uphelela nje kwabulawayo. Umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi iplumtree nongayazi i-Northeaster nongayazi iSt Joseph inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi uma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona ngoba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima ubuthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu. Sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu baseMpumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane singeke kubo. Beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na eplumtree, uyayazi na iMaphisa, uyayazi na iKhezi, uyayazi na iSt Joseph. So ke wafika nje nangelodi langa wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoca mhlawumbe zithusele abantu bangakithi batshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu libusayo bazokwenza ukuthini nokuthini.
Livuka njani emsakazweni? Hayi, siyamuzwa upresident South Africa akhuluma kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane elithanda ukufiphithela ngamandla lokugqina lizozakha kodwa ukubudla ukuthi uzokwenzakalani phela kithi kwamanye nje ngathi-ke ayikho nje into ekhona ngeminye ukubhekana naleso sifo leso.
Sakubona nani basazi besitudio 7 sadibingelela konke igama lenkosi uJesu. Kuwokuqala ke ngithanda ukubuza nokubuza nokuzisisa lisibuzela kuhulumende lapha ngendaba kapassport. Thina siyahamba siyetopa up ama-passport wona lawa ama-emergency akhulumela ukuthi ama-610 lawo nge-610. Kodwa sizwa sibeyitholi kulalo manager kobulawayo lo. Hayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisisi. Uyasuke eVictoria Falls kade 3 times usiya khona ngalo bethe bekutshela ukuthi kuya lokuthi kuya lokuthi ufike ngabe bengakusisi. Bayala la ma-top up angikhona sisihlalele nje. Ama-passport siwabuka si-expire. Sa-apply iminyaka ephelileyo asikawatholi. Sokufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sitope up. Njalo sincedisa njani kulokhu uhulumende engingakasiza sidlulisele kulokhu phambili basakazi be-GPS 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphilingela passport. I-passport ngekafana nokuthi sithupha ngezinye indlela. Siyabonga lesisize kulokhu. Ilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho emphuma khona ibhinga. Uncubo umchitheke nabalingelela bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Ivukile livukile lonke bantu be-Studio 7 so wezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina uTobias Sibanda, ngani ngilombuzo sibili omkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily, siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezinyeni ziyezwakala lani beStudio 7, kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha kuzwakala amazwi abantu abangani balwesupport eqondileyo. Kodwa manje into emangisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kuStudio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asambenini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana shaya sibi la uzulu wethulu loko nxa izashaya abantu 1,800 ka-20 siyakubona ukuthi kubulala lokhu. Kanti bonabo abantu babe bengaphiliwe ngaleso sikhathi nxa sikhuluma la ukuthi Studio 7 ayimukele bonke abantu kwenzela ukuthi siphikisane kube ngokuqondileyo. Sizwa ukuthi laba abezanu sibakhuza ukuthi ayitshiyani izanu yento yokuthi Studio 7 siyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Alo okhulumayo ngumzila wegazi. Mina eke ngifuna ukuphawula ngabo, ngifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way ezingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya emuva kwezombangazi or izefike esimeni sokuthi ibe nama-MP namakhansela ababuya kwezinye indawo, mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi. Ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu, silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usubuzibuza ukuthi umehluko labo MLO, MLF, uzibuza ukuthi umehluko phakathi kwawo la maphathi kuyini. Ngoba uma uthi alandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwaMthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ukuthi naye. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ukuthi naye. So kunoku phatha okwezami ukuthi abantu sebegcotshelwa ngaphansi kwezihlahla okuyiphathe besiyibhekele ukuthi iyiphathe besinekwe Mthwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawa awahlangani, kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni Mthwakazi senokuthola ngoba omunye udonseyalo omunye udonseyalo, kodwa sikhuluma indlela eyonje ukuthi sifuna ukuyani.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilakho ukuthumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe ukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amanengi alukhuni awokwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okunengi, okufana lokumisa ukuxotshwa kwabangabhadalanga imali yerenti ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sekulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kwele Melika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I don't see blessing. I don't see blessing. Father God blessing. One more blessing. I don't see blessing. I don't see blessing. Them can't stop me. I am blessed. Let me fly past them straight. Only for them a wicked, some of them in the race. You know them one back the little food from the plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head. Watch over me. So when the wicked rise, judgment for them. Me 10 years, me a make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a place. I resent it, no worry, everything straight.
I am blessed. Me love woman, me father him, that's why me man. And enough for them a try stop me, me fly past them straight. Only for them a wicked, some of them in the race. You know them one back the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head.
Kukhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla lezanu PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. Umongameli Donald Trump usethatha udaba lwe-coronavirus kanzima. Lanxa phambilini ubelithatha lula esithi leli gcikwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singasilalela ngo 7:30 ntambama.